Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 20 kumfumfu 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Esegcekeni imthemba yokuthi abantu bezimbabwe bayakwazi ukuthi uMnangagwa ngumuntu odlame ngezikhathi zonke zokhetho owenzuzanxa umgabe ngicabanga ukuthi ashiye okombusazwe lokho ngo-2008 wathi khethukanazahamba ngiyebulala abantu. Ngakho abantu bezimbabwe babesabela umongameli unelsonthamisa ukuthi angalinyazwa laba bantu abalobu hlobo obudala.
Ibandla leMDC selisole kakhulu ukuhlaselwa komkhokheli walo uMnumzana Nelson Chamisa ngabantu elithi ngabasekeli bezanu PF izolo.
Angeke phela umhlaba wonke ungala wenze into eyodwa ngenjongo yokuthi kubhubhe umhlaba wonke. Lo Nkulunkulu ngekavuka yebo baza kufa abanye njengoba besifa abanye benjalo besakhiwe ofisi. Kodwa abanye abazaphila bazazibeleka. So mina wami umbono usekuthini abantwana abafuni bahlatshwe sivikeleke.
Ele South Africa selisungule uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka ephakathi kwelithumi lambili kusiya kwelithumi lasikhombisa ijekiseni ye-COVID-19. I-National Peace and Reconciliation Commission ithi akukho emandleni ayo ukuphenya udaba lokutshontshwa kwelitshe lesikhumbuzo elafakelwa abantu ababulawa yigugurawundi esilovela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ivandla leMDC Alliance lithi umkhokheli walo uMnumzana Nelson Chamisa kanye labasekeli bakhe bavinjiwe njalo namuhla ngamalunga ezanu PF ukungena kwezinye indawo eMutare lapho bekumele bakhulumisane khona lenkokheli yomdabu loZulu Makhaza bekhankasela ukhetho luka-2023. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fazai Maere uthi uChamisa uphose wadutshulwa izolo ngabasekeli bezanu PF kodwa kalimalanga. Uthi inhlamvu zibulale amafastela. Amazwi la agcizelelwe ngumsekeli kaChamisa uMnumzana Tendai Biti ekhuluma lentatheli zindaba eHarare namuhla. Ubiti usole ibandla lezanu PF esithi kumele lichiyane lodlakela. UChamisa obesemutare izolo kulandela imihlangano ayenze eBeshnaf loZulu. Uke wahlangabezwa njalo ngodlame emaswingo ngabanakanelwa ukuthi ngabezanu PF. Ibandla leMDC Alliance lithi selidinga imali yokuthengela uChamisa imota elakho ukumvikela kunhlamvu zombhobho nxa engadutshulwa ephakathi kwayo njengalokho elithi kwenzakale izolo eMutare. Leli bandla lithi seliqoqe inkulungwane ezingamachumi phose amabili amadola emelika 19,331 enkundleni yeGoFundMe. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loMnumzana Joseph Chuma owebandla lezanu PF endawonye loDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaChamisa. Uchuma usungula lingxoxo.
Akula ntembi into enhle ikutshengisa ubuntu bonokhonoko ukuthi nxa omunye wethu ethe wonakalelwa kumbe wazibonela whichever way, hayi sidibana sincede simthengele enye imota, lokhu abakwenzayo ibuntu yisintu. Akula ntembi sibili, mina ngeke ngasola lutho sibili. Even uhulumende ngapha mina benza funa umcelela kuba uMnangagwa ukuthi ba uMnangagwa alila enye imota one yini esingabe samnika undoda lo la abesebenzisa akulanto embi vele umuntu kunjalo ukuthi kodwa asiphananeni izinto lezi sisebenze sihamba siya phambili. So it's a good gesture by the people abakwenzayo konokwana. And ngabe ngiyafisa besayenza njalo bephinde betha imali ngale emanama high school egwada ngale uphahla lwaphuma lonke du ake nisayeni imali bakithi sithengele abantwana abanophahla bafunde ngapha sithengele umnumzana utshambisa imota ukuthi ahambise sibe sikwenza vele i-social responsibility.
Baba uSibanda khonoko ukuthenga imota ngicela ukushaya ngamafutshane ngoba isikhathi sesiphelile. So kwaye abantu behlanganisa imali bezama ukuthi bencede utshambisa kwenza ukuthi angatutshwe.
Kwenzeka esegcekeni imthemba yokuthi abantu bezimbabwe bayakwazi ukuthi umnankagwa ngumuntu wolihlame, ngumuntu wegqugurahundi, ngumuntu ka-2008 oqeda abantu ngezikhathi zonke zokhetho owenza ukuthi lanxa umgabe ecabanga ukuthi achiye okombusazwe lokho ngo-2008 wathi phenduka mna zahamba ngiyebulala abantu wayehlala ama-short sleep. Ngakho abantu bezimbabwe bamesabela umongameli uNelson Chamisa ukuthi angalinyazwa yilaba abantu abalobu dlovu kungaka. Kodwa kungasena nokuthi ngithi kancane nje into ehlale isenziwa ngabantu bezanu leyi eyenziwa nje manje lanxa sikhangele ngumfo wethu uGolide ukuthi usekhuluma ngemanama esithi kuthiwa khona kufanele abantu bahlanganise imali ngoba ehlanganisela upresident Nelson Chamisa ukwenzela ukuthi bathenge uphahla lwesikolo semanama. Uyazi ukuthi Chuma angikwazi mfowethu kumbe ukuthi alikaze liphumela izweni yini kumbe alikaze libala amabhuku awe government i-governance linabafowethu bezanu okwenza ukuthi lehlike kukwazi ukuthi umsebenzi wokubisela uphahla ezikolweni kawususwa kuhulumende ngoba siyabhadala into ezithiwa ngama-taxes.
Lizakusa lize litshone kuloku kubo ngophikisa lwabela ngento engekho. Into eqakathekileyo yikuthi kona into zonke nxa sizenza even konokani sebekutsho otona uhulumende ngomeleze loku uhulumende akulantembi ukuthi ancediswe ngabantu akulantembi ngitsho yiko ntona hayi nxa sikwenza sikwenzeni nje sincedisana yonke into akulantembi ngoba uhulumende kasikuthi uzakukwanisa ukubamba yonke into eyedwa. Thina abantu yithi esimake up uhulumende njengoba ethula abantu nanxa uhulumende esengenile i-government of the day ungurhulumende abantu bonke whether MDC ZANU-PF Mthwakazi kumbe whichever other party so okutshengisela ona vele kumele sihlale sibambele sinjalo. So there's nothing absolutely wrong dokotela mfowethu uthi kona abantu bethu hhayi asikhipheni abala sincediseni laphana akulanto embi ngitsho
hhayi i-governance umfowethu uGolide ngani kayizwisisi i-social responsibility baba Golide yikubhadala ama-taxes akho. When you get paid, it's paying your taxes. You go to a social responsibility. Government, the government then is sends umsebenzi wokuthi ithatha izimali leziyani isebenzise ngendlela eqondileyo.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somholi we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma endawonye lomnumzana Joseph Chuma owezanu PF. Zimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million ijekiseni ye-COVID-19 eyakuqala. Asebehlatshwe esibili bayizigidi phose ezimbili lengxenye 2,493,994. Asebebanjwe lumkhuhlane sebekunkulungwane ezedlula ezilikhulu 132,437 okugoqela abantu asebepholile. Sokubhubhe inkulungwane ezedlula ezine ezilengxenye 4,649. kunjalo nje ele South Africa selisungule uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka ephakathi kwelithumi lambili kusiya kwelithumi lasikhombisa 12 to 17 years ijekiseni ye COVID-19. Leli nyathelo seliphehle impikiswano enkulu kubazali lakungcwethi kwezempila kahle. Kubika uThuso Khumalo.
Lamhlanje bekulilanga lokuqala lokuhlatshwa kwabantwana ejekiseni yokuvikela i-corona kwele South Africa. Enkulumeni ayithulele abezindaba phambi kokuqala kwalolu hlelo, umphathi ntambo ogatsha lwezempila kahle uMnumzana Jophahla uthi ucwaningo lwabeze science lukhombisa ukuthi Jackson ye-Pfizer iphephile ebantwaneni. Kodwa kubeka kucaca ukuthi bazahlaba iJackson ye-Pfizer eyodwa hatshe zimbili njengabadala. Lokhu uthi kungenxa yokuthi ucwaningo lutshengisa ukuthi ezimbili ziphazamisa ukusebenza kwenhliziyo ebantwaneni.
We can assure parents and the
loba kunjalo ingozi yenhliziyo lapho esike yabonakala khona ayikabangeli umonakalo.
Risk. So we just taking precaution in this case.
Inyathelo leli selichiye ukuxokozela lokuphikisana ebazalini ngemva kokuthi lo ligatsha luthe abantwana abafuna ukuhlaba amajekiseni la abayidingi imvume yabazali ngakho bengahlatshwa loba abazali bayafuna kumbe abafuni. Umzalo isizalwane seZimbabwe olomntwana ofunda lokuhlala kwele South Africa unkosazana Sinanzeni Nyati uthi isinqumo esibi kakhulu lesi esenziwe nguhulumende.
Mina indaba yokujova abantwana amvumelani lakho. Njalo kumele kube nesivumelwano emzalini nomntwana. Ngeke ngivume umntwana esiyajova ngaphandle kwemvumo yami. Ngoba kusasa uma esegula, ugovernment uzomnceda yini? Ngoba yimi njengomzali engigcinayo lo mntwana. Kumele kusuke kimi ukuthi ngiyavuma ukuthi umntwana ajove owathi.
Kodwa ke omunye umzali weZimbabwe uMnumzana Nicholas Thole uthi kayikho into embi ngokuthi abantwana bahlatshwe amajekiseni la.
Angeke phela umhlaba wonke ungaka wenze into eyodwa ngenjongo yokuthi kubhubhe umhlaba wonke. Lo uNkulunkulu ngeke avume. Yebo baza kufa abanye njengoba besifa abanye benjalo behlatshiwe BCG. Kodwa abanye bazaphila bazavikeleka. So mina wami umbono usebuthini abantwana abakhulule bahlatshwe sivikeleke.
Ingcitshi zempila kahle lazo kazivumelani ngaleli nyathelo. Zikhona ezinye ezithi yokuchithwa kwemali njengoba vele emalutshwane amathuba ukuthi abantwana laba bagule baze bangene esibhedlela loba ukufa ngecorona. Abanye bathi bekufanele uhulumende aqale athole ucwaningo olugcweleyo ngalokhu kungakahlatshwa abantwana. Abanye bathi ulwazi olukhona lwanele njalo kuqakathekile ukuthi abantwana labo bahlatshwe njengoba labo behlaselwa ilesi sifo. Melestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Isigodlo seMelika eZimbabwe sithi umqondisi waso uMnumzana Thomas Hastings uhlanganele sithunywa seUnited Nations unkosazana Elena Dohan eHarare namuhla wamchasisela ukuthi izijeziso ezetheswa amalunga ezanuPF yiMelika aziphazamisi uzulu weZimbabwe makhaza kodwa ziphazamisa labo abazifakelwayo. UDohan unxuswe nguhulumende ukuthi asezibonela umthelela omubi iZanu PF ethi ubangelwa izijeziso lezi kuZulu. Kodwa isigodlo seMelika sithi uHastings uchasisele uDohan ukuthi izijeziso lezi zisebenza njani njalo wamtshela lokuthi iMelika idinga ukugxilisa ubudlelwano leZimbabwe kwezamabhizimusi. Isigodlo lesi siphakathi kokuqhuba umkhankaso onxusa amabhizimusi eZimbabwe afuna ukuxhasana laweMelika ukuthi aze phambili. Okwenziwa iMelika lokhu kuphikisana lokukhulunywa nguhulumende weZANU-PF yena othi uyehluleka ukuvuselela umnotho ngoba izijeziso lezi zimvimba ukwenza ibhizimusi lamankampani eMelika lamanye aphetsheya. Sixoxele ncwadi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Iye kufanele ukuthi Melika ihlangane le-United Nations ukuze ikwazi ukubeka uhlangothi lwayo lucace ba ukuthi izijeziso zenotho ezethulwayo zethulelwa izigebengu ezivele zibulala abantu beZimbabwe ezinhlinya abantu ezingabamba ukhetho olukhululekileyo ezingahloniphi amalungelo abantu ezingahloniphi i-constitution. Ukuthi zikhuthazwe ukuthi zihloniphe i-constitution, zihloniphe umthetho, zihloniphe amalungelo abantu, zihloniphe impilo yabantu beZimbabwe, ziyeke i-corruption, kube le mpilo enhle yabantu beZimbabwe. Ama-sanctions lawo izijeziso zenotho ezethulelwa laba abalutshwane lamakampani abo ngokokuvimbela ukuthi kube lokuhuquluzwa kwenotho, kukhuthaze njalo ukuthi bahloniphe amalungelo abantu. Ama-sanctions angavuke susiwe uma bengahloniphi i-constitution, bahloniphe amalungelo abantu, bahloniphe umthetho, bayeke ukutshaya abantu, babe lokhetho olukhululekileyo, kungenzeki konke lokho esikubonayo. Yikho kuphela ama-sanctions akufakelwayo. Nxa bengafuni ukuthi aqhubeke, kabahloniphe umthetho weZimbabwe, i-constitution yeZimbabwe, umthetho weZimbabwe, lamalungelo abantu beZimbabwe.
IMelika sibona njalo ukuthi iqhuba umkhankaso wokuhuga amabhizimusi eZimbabwe afuna ukusebenzelana laweMelika ukuthi aze phambili. Ulubona njani lolo hlelo?
Akula muntu ongayekela ukuthatha ithuba elikhulu kangaka ukuthi abe lobudlelwano obuhle leMelika, amankampani akhe akhule, akwazi ukuthi aqhatshe abantu abaningi, akhulise ibhizinisi lakhe ngaphandle nje nxa edlala ipolitiki. Njalo kuyilithuba elihle kakhulu leMelika ukuthi iveze kahle kamhlophe ukuthi izijeziso zenotho ziqondiswe kulabo abalutshwane abayibo abadiliza ilizwe. Into ekhangelelwa ngabantu beZimbabwe yokuthi United Nations ithumele ama-special rapporteur azo khangela lokho okuhlupha abantu beZimbabwe, hayi okuhlupha abalutshwana ababusayo. Kumele kuthunyelwe u-special rapporteur on torture, u-special rapporteur on amalungelo abantu, on abductions, on extrajudicial killings, lezinto zonke ezinjengazona lezo. Hayi labo abazokhangela ngalokho okuhlupha abalutshwana ababusayo angahloniphi amalungelo abantu.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusaswe. Ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha, iNational Peace and Reconciliation Commission, ithi akukho emandleni ayo ukuphenya udaba lokuntshontshwa kwelitshe lesikhumbuzo elafakelwa abantu ababulawa ngombhuqazo weGugurawundi, inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu esilobela. Ngokunjalo likhomishini ithi inhlanganiso le kumele yazise amapolisa. Inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu yayilobele likhomishini icela ukuthi icubungule udaba lolu kulandela ukutshontshwa kwelitshe lesilobela leli kanye lelinye eyayilifake eBhalakwe lapho kwabulawelwa khona abantu abaningi i-5th Brigade. Kodwa likhomishini ilobelela inhlanganiso iyazisa ukuthi lokho akukho emandleni ayo. Sixoxele siphathamandla seyibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ukubhalwe ngabantu be-NPRC kukonfirma one thing, ukuthi NPRC ayisiyo independent body ezalungisa inhlupho zabantu. Ibhodi ethunywa isigijimi sikahulumeni, khonoku kuyazicacela, ambona ukuthi into eyimandate yabo yokuthi bebone ukuthi kuyakhiwa okuthula bebesebesithi amapholisa. Njalo ukuthi kuyebikwa emapholiseni akumisi ukuthi bona benze uphenyo. Ngoba ungakhangela eZimbabwe khonapha ule anti-corruption commission, ulale enye ilokuzeni commission e-corruption futhi layo. yakhiwa ngumongameli amabodies lawo akhiwe maningi wonke abe khangele uhlupho olulodwa ngendlela ezithiyeneyo so mbona ngazathi abakubhalileyo njalo abakuthoyo kusibonisa sobala ukuthi udaba lwe-memorialization udaba lokudila nombhuqazi okuyi-commanded yabo abafuni ukuthi beqondalelo lalo ngqo ngoba be-conflicted sebetshintshile from ukuba independent body sebethunywa uperpetrator besaba uperpetrator
kunyanga ezedluleyo like laveza ukuthi lizama ukuqoqa imali ukuze lidinge amatshe amatsha liye wafaka endaweni yalawo atshontshwayo luya phambili yini lolo hlelo
bengisesilobela kuvike eliphelileyo ngolwesine ngisiyahlangana lezakhamizi sixoxisana ngokuthi kungenziwa njani ziyathi izakhamizi ukuthi zilokhu zilifunile itshe sizalibisela bengixoxisana lezakhamizi zebhalagwe lazo ziyathi ukuthi ziyalifuna ilitshe sizalibisela asisoze sime kanti esisakulungisa ngamasenti angikhona ukuthi lilungiswe sathi ukuthi sizalibisela sibi lamanje lokhe sisitsho ukuthi amatshe azanjani azabiselwa akula muntu ozasimisa ngeke sama ngokuthi uperpetrator uzabe lokhe ewatshontsha bazawatshontsha kodwa as long as ama-survivors izindawo ezamoshakalelwa ziwafuna lathi sizaqhubeka siwafaka
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngwenhlanganiso yeibhetshu likaZulu. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Ukutshonisiswa kwamadoda amathathu amhlophe akwelemelika ngemva kokudubula onsundu owayephatheke ekuqiniseni umzimba wakhe ngokugijima esigabeni seGeorgia khonapha emelika kuqalile ngomvulo ngokukhethwa kwabancedisa umahluli abedale lejuri umuntu lendodana yakhe uGreg Travis McMichael nomakhelwano wabo uWilliam Roddy Bryan betheswa icala lokubulala u-Ahmad Aberi obeleminyaka engamashumi amabili lanhlanu engaqalanga nonto ezigijimela ekuseni ngokubulawa konsundu lwa kubangele ukuxokozela nokufuthelana okukhulu kwelemelika bombango ukucwasana ngemihlobo phakathi kwabamhlophe labensundu lokhu kungemva njalo kokuphuma kumfanekiso owevidiyo oveza ucuku abamhlophe laba ababulale ngayo unsundu lo engelacala okwazundisa abaningi Umsekeli kamongameli welemelika unkosikazi Kamala Harris ngomvulo wethekelela umango owe-Lake Mead esabelweni seNevada ukuyazibonela ngawakhe inhlupho ezidalwe yikungani kuhle kwezulu emhlubelweni ongentshonalanga yelizwe ngesikhathi sinye uhle wathatha leli thuba lokukhankasela uhlelo lukamongameli Joe Biden lokuthuthukisa ilizwe lamanyathelo afuna ukuwathatha ukulungisisa inhlupho ezidalwa yikuguquka komkhathi abakumsebenzi wokuncedisa ukuhamba kuhle kwemikhumbi elwandle babika ukubana benelise ukuhlenga abantu abadabuka emazweni awezwekezi le-Afrika abangaba ngamashumi atshobamunembili e-AD ngemva kokuba umkhumbi akade ubathwele usuwehlelwe ludubo lokungasebenzi kuhle ekhunjini lolwandle kwele-Libya Kubikwa sokuthunyelwe amaqembu amaningi ababona ngokulondoloza ezemvelo entabeni zaseCape Town kwele-South Africa ukuyageca izihlahla zohlobo lwama-pine trees esezivimba uhamba kuhle amanzi anathwa izigidi lezigidi zabahlali balelo dolobho. Abantu bakwele-Sudan sebelensuku ezithile befake amatende abo phansi kwesigodlo sikamongameli eKhartoum betshengisela befuna ukuchithwa kukahulumende osabambe intambo zombuso ngemva kokugenqulwa kukahulumende wentando kayiphikiswa owayekhona besithi laye omutsha osaphethe intambo zombuso akala akwenzayo ukuthuthukisa isimo esihle sezombusazwe elizweni lelo kanye lezomnotho.
Kuhlandla lezizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe silonkosikazi Sharon Jobo okumsebenzi wokuthuthukisa izigaba o-International Community Development yena ohlala kwele Canada. Unkosikazi Njobo usephathise ukubumba amaqembu abomama abasemazweni ukuthi basungule inhlelo zokuzithuthukisa. Asizweni exoxa lo Praxedis Jeremiah we Studio 7.
Nxa bekhona omama abafisa ukubana ngibaqoqe besungule eyabo inkampani, ngikhona ukukwenza lokho. Sengisungule ikampani ethiwa yi-Fire Starter, ikhona ku-internet ethiwa www.thefirestarter.ca, ku-Facebook ethiwa Hair Business District. Hair Business District kuFacebook lengasidinga lapho ukuphathisa abomama abafuna ukuthi ngilabangani bami singu-5 sifuna ukwenza lokho, siyaliphathisa kumbele ngabomama benkonzweni lingu-30 lingu-50 liseDubai wherever lapho elikhona lingasithinta siliphathise ukubana liqoqane. Nxa kusiba lamathuba ama group asungulwayo ngiyawafaka kuFacebook, siyazama ukuthi sazise abantu abaningi ukuthi kule qembe selisungulayo elizabe lisenza lokho ofunayo engeza ezohlanganyela. So yes, amathuba akhona ukubana omama abalesifiso labo bengaxhumana lathi ukwenzela ukubana bebe yingxenye ye this economic revolution engithi izakukhokhelwa ngabomama.
Kukhathalekile ukuthi basilapha eMelika, eNgilandi kumbe Australia?
No, akukhathalekile. Sengithole ukuthi esikhathini esiningi siyazincitsha, esikhathini esiningi siyazincitsha amathuba ngokukhangela ukuthi angihlale elizweni leliyana or angizalwa elizweni leliyana. Inkuthazo esikhathini esiningi engiyinika omama nxa ngixoxa labo yokuthi imali yakho ayidingi ivisa ukungena yiloba yiliphi ilizwe. Yes, umzimba wakho isingadinga ivisa ukungena elizweni, kodwa imali yakho kayidingi ivisa. Ulakho uku-investa elizweni ongazakulifike, ngitsho la kancane.
Kodwa imali yakho ivikelekile.
Imali yakho ivikelekile ngoba okuqakathekileyo ukuzwisisa ukuthi i-economy elizweni lelo ihamba kanjani. Ama-lawyers siyakwazi ukuthi kulabo international lawyer, lawe ungakhuluma lo lawyer welizwe lapho ufuna ukuinvesta khona, ulakho futhi ukuthi abakutshele khona ubuye kugqwetha lakho elizweni lapho ohleli khona ubuzisise, kumbe uthume ugqwetha wakho akhulumisane legqwetha elise-Mauritius o kungaba kungaphi lapha ofuna ukuthi uinveste khona. And njalo ulwazi lwandile kakhulu lapha sikhangela emoyeni, ebulenjini, kulala ama-embassy. I-embassy yeZimbabwe sengithole ukuthi iyaphathisa kakhulu, bayathumeka. Ungababuza ukuthi elizweni lenu elaphe elihleli khona lina singathi i-embassy yeZimbabwe lapha eseCanada, uyabatshayela ucingo nje ubabuze ukuthi eCanada lapho kuhamba njani, imithetho yeCanada imi njani. Umsebenzi wabo yokuthi bakuxwayise. Sikhuluma sinjenje ngilinde ukuthi ngikhulume lo-ambassador omutsha laye azwe ukuthi sihlelane njengabomama, sibonisane ukuthi angasiphathisa ngaziphi indlela. Amabhenki lawo lapho esibhenka khona engaba ngamabhenki alapha eCanada, but ungangena khona ubuze ukuthi bhenki bengicela ukubuza ukuthi kanti vele North Cyprus kuhamba njani, lingaba lolwazi ngakho. Sengithole ukuthi bayakucebisa and bakucebisa kungela mbadalo.
Unkosikazi Sharon Jobo ingcwethi yekumsebenzi wokuthuthukisa isigaba owe-International Community Development. Udabuka eZimbabwe kodwa uhlala kwele Canada. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.